kona abakhona nayo kabake bami kancane banika umongameli wethu ithuba lokuthi asikhokhele aze agcina lapho athona khona ngoba siyambonga kakhulu ngalokho asezizile khona nje abantu abezimbabwe.
Mnumzana Ncube, ngena khonapho.
Njengayo wonke umuntu simfisela inhlanhla sisithi yebhede njengabantu bezimbabwe. Siyakuthanda ukubona abantu abadala bephila kuze kufike lesi sikhathi kuba yinto enhle kakhulu. Kodwa-ke baningi abantu abebefuna ukuthi labo ube babale 89 years njengo-president abafiki ngokuba izimbabwe sokwehla lokhu esithi life expectancy sindutshwane iku-34 iku-37 sekulo yilokho ngenxa yobuyanga ngenxa yokudubeka abantu abaseze ukufika kuleyo mnyaka. Ngike ngikhumbuze futhi uNyambose nje ukuthi kuhle kwabatsha ukuthi bakhumbule futhi abanye abangalanhlahla njengabo abangekho ema-university baningi abantwana abafelwa ngabazali ababefisa ukuthi babe njengawe Nyambose babe se-University of Zimbabwe kodwa kabalitholanga ithuba lokuthi bafunde ngoba abazali babo bafa bebulawa igugula hundi. Bakhona siyabazi, omakhelwane bakulabo uyabazi, mhlawumbe ungafuna ukuthi uncedisa kanjani ngalokho.
Ngiyabuza kakhulu babuNcube ukuthi uyakhalakhala ngokuthi abanye banikwe ithuba lokubana bangene esihlalweni. Ithuba liyeza, ibhayibheli liyakutshela ukuthi there is a time for everything, into yonke ilesikhathi. Ngakho siyacela ukuthi ninike umgabe ithuba lakhe lokuthi akhokhele aqede, singabi sesisilo sesimkhipha ngamandla.
Udaba lokuthi kube le migoqo umuntu angafikisa iminyaka ethize kasamelanga akhokhele ilizwe kumbe ancintise ludaba olungekho kusisekelo sombuso, kambe belungamelanga lufakwe yini Ncube?
Ukuthi ubaba uMgabu leminyaka engu-89 ngakusho ukuthi sokumele sibhale isisekelo sombuso sisithi abangangaye kabafanelanga bavotele. Ngicabanga ukuthi uhlupho olukhona ngolokuthi uhlezi isikhathi sonke lesi wenzani, asikhulumeni ngalokho. Umthetho ukhuluma ngokuhla kwenzileyo, yebo kukhona okuhla kwenzileyo, kodwa ngicabanga ukuthi mthetho lapho khona naye wonke umuntu kumele avume ukuthi kulobubi futhi obenzakeleyo. Ngeke ukuphika ukuthi elupane kulamangcwabo, ngeke ukuphika ukuthi kulabantu abangafundiyo, ngeke ukuphika ukuthi izibhedlela zilamithi izikolo kuyahlitheka. Asik ukuthi sithi thina kwenze ububi kuphela, kodwa kukhona futhi obubi okwenzakeleyo. Asifundeni kukho sithi thina hayi lapha kwaphambaniseka, mina ngibale problem ngakungasavunywa ukuthi kwaba lobubi ukuthiwa hayi kwaba kuhle kwakhiwa izikolo kwakhiwa izibhedlela kwakhiwa yonke into. Kodwa khumbula labana omakhelwane bakho, nxa ulapho khona namhlanje use-University of Zimbabwe ulilunga lezanupiyefu kuyinto enhle kakhulu Freedom of Association abarepresente futhi kona labana abantu abangelahlanhla yokubuka e-University of Zimbabwe ubakhulumele ukuthi hayi kulabanye abasele ngale abaphuwa abangelakudla abangelanotho abangelamfundo sibenzelani.
Mthethwa uthi uMgabe wakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhokhele ilizwe, yebo kunjalo?
Mina njengomuntu okholwayo, njengomuntu ohambayo enkonzweni, ngizakuvuma ngoba wonke umuntu olapha emhlabeni ubiswe ngumlimo. Ngakho esikhona njengama-individuals empilweni sifakwe ngumlimo. Ngakho ngiyavuma kakhulu nxa sisithi uMgabe ufakwe lapha akhona ngumlimo. Uba kuNcube ukhala ngokuthi abantu abalamsebenzi, abantu kabalazi birth certificate. Kulama program, zi-individuals program ikhona ukubana ithuthukise umuntu omnyama lapha eZimbabwe. I-land reform yafakwa ukubana sithathe lokho esakuthathelwa ngabelungu sikufake ezandleni zabantu abamnyama ukubana senelise ukuthuthukisa ilizwe lethu. Ngakho umuntu omnyama laye kumele asuke phansi ayenelise ukuzinceda ngoba uMgabe kayisuke osezahamba ayekuthi uzothatha i-birth certificate uzokwenza lokhu. Kodwa sizama ukuthi abantu abanyama benelise ukuba assertive, asukume umuntu ahambe aye phambili ayebona ukuthi lapho nxa kule injustice ayenzakale kuye akurectifye lokhu aqhubekele phambili ngempilo yakhe.
Yebo, wakhethwa nguNkulunkulu yini uMgabe Ncube ukuthi abe ngumongameli weZimbabwe?
UNkulunkulu umthetho amkhonza uyamazi ukuthi uthuma ukhuluma into ezinjani. Ziyafana yini izinto azenzayo upresident lalezi ezifunwa uNkulunkulu? Uma ukubona kufanana kuyabe kusithi ukuthi wathunywa. Kodwa mina lapha engikhona ngingafuni ukukhulunywa ngokuthunywa lokungathunywa, ngithi kakuvunywe ukuthi kulobubi obuningi obenzakalayo namhlanje elizweni. Nxa lingamtheli iqiniso ukuthi hayi le ngaphandle kulobubi obunje ukuze abulungise, lingaze lithi lingaba semsakazweni lithi yonke into inhle, yonke into enhle, ayikho kwakha lokuyana. Akugobo lingeqondiswa busoka lingelasici babatho kanjalo abantu. Akuthanjwe ukuthi kuyini okungahambiyo uyathi ukuthi wena kulendaba zokuthi abantu basukume babe assertive ngiqinisalenza wena ukuthi wena wenzani ngakho
imbiza kayilahla ngoba ilesikhala ekhaya zafundisa ubani imbiza ngalesikhala iyanuselwa siqhubekele phambili sinokusebenza leyo mbiza angali mina ukuthi umntana kukhona okuba okwenzakalayo kukhona yikho kumele sincedisane sibambane njengabantwana bethu ubana silungisise lezi zinto othi zikukhona okunye ayikhona ukuba lokhu sikhombana ngeminwe sijikelana inyoka ephilayo sithi hayi umgabekenzi lokhu umgabekenzi lawe wenzani njengomuntu kubona ukuthi lokho okubi okuseZimbabwe kulungiswa njani ngoba ubaba umgabe kasebenzile usebenza lathi sonke njengabantwana beZimbabwe.